Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 21 Mpalakazi 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, owake waba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume usephinde wabuyela kuleso sikhundla. Owayengumeli weCountry Park ePhalamende engakaxotshiswa kuleli daba le umnumzana Phasho Sibanda ubizwe ngamapholisa kobulawayo embuzisisa ngokutshengisela okubikwa kuzaqhutshwa kusasa ngabebandla lakhe. Ngoloku xokozela eZimbabwe lapha amapholisa ethwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela e-Citizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume usephinde wabuyela kuleso sikhundla ngemva kokuba sisele singelamuntu umnumzana Lovejoy Mandengu esexotshiswe kiso ngozithi ngunobhala webandla ele-TCC umnumzana Sengezo Chabango. UMafume ufungiswe ukuqalisa umsebenzi namhlanje esigodlweni sekhansili yeHarare esetownhouse ngemva kokunqoba kukhetho. Owayengumeli weCountry Park ePhalamende engakaxotshiswa ngozithi ungunobhala jikelele weTCC umnumzana Phasho Raphael Sibanda ubizwe ngamapholisa kobulawayo namhlanje embuzisisa ngokutshengisela okubikwa kuzaqhutshwa kusasa ngabebandla lakhe eleTCC. Lokhu kuza ngemva kokuba amapholisa evimbe umhlangano webandla leMthwakazi Republic Party kanye lokugqugquzela kwabe Job Sikhala Solidarity Campaign izolo esithi kulakho kuba lodlakela njengoba ibandla leTCC lihlele ukutshengisela. Ibandla lelilona lithi alizange lifake indawo kumbe ilanga lokwenza lokho. Istudio 7 ixoxa lomnumzana Phasho Sibanda ngalolu daba.
Benyibizwe yi ngamapholisa akobulawayo abe CID Law and Order. Bembiza mina ngemva kokubana ngenze i-press conference mhla ka 12 December lamanye ama youth. So bebesithi bona kulombhikisho abakuthi demonstration okumele yenzakale kusasa kobulawayo. So bebesithi bizwe yimi ime ngiyihlelayo ngokunjalo ayikho emthethweni ingayenzakala bayangibopha. Ngase ngisithi mina hatshi okwakusasa i-demonstration yakusasa kobulawayo kayibizwanga yimi. Basebenzi nxa ungayibizwanga nguwe bekulani ukuthi utshela abantu ukuthi ayikho emthethweni njalo i-demonstration leyi ayikho. Ngabe sithi hhayi kakukho kimi ukuthi ngitshela abantu ukuthi idemo yakusasa ihamba njani ngoba mina kangiyibizanga. Mina ngangithe sizakwenza ama-demonstrations kodwa kasizange sibeke ilanga lendawo ukuthi siyayenzela ngaphi. So bebesithi ngokunjalo babefuna ukubopha mina kodwa ke hayi kanye thuki kanye navalo ngoba sonke siyazi ukuthi uhulumende wezanu PF usebenza ngokwethusela ngokutshaya ngokuthumba lokubulala abantu ngendlela zona lezo. So asikho asinavalo kasesana.
Umnumzana Phasho Raphael Sibanda wayengumeli weCountry Park ePhalamende engakaxotshiswa ngozithi ungunobhala jikelele weTCC. Siphinde saxoxa lomnumzana Kodakwashe Munsaka ongumkhokheli weForever Associates Zimbabwe esekela ibandla leZANU PF ngalolu daba.
ibandla ele triple C kumbe ngathi amabandla awe triple C kumele ebekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula njalo lilizwe elilomthetho esingathi ngesingizi rule of law nxa kuyikuthi bafuna ukutshengisela kumbe ukudemonstrate kwabo abakwenze kube yinto abayenzayo semthethweni abahambe bebhalisa emapoliseni bephiwe imvumo nxa amapolisa eyalile ukuthi abebona ukuthi lokho kuyaphambanisa ukuthula elizweni njalo kuyaphambanisa omakhelwane babo nxa kuphambanisa omakhelwane amapolisa lemvumo yokuyala bethi hatshi into elifuna ukuyenza ayikho emthethweni sesiyalile ngakho ke bona bafuza ukuthi belandele lokho okuthiwa ngamapolisa amapolisa akhona ukuvikela ilizwe lokufaka lokuimplementa imithetho efakwayo nxa ukuthi bona sibephula umthetho hatshi kufanele njalo kulungile ukubana ubaba uPhasho ethathwe ebuzisiswa ngamapolisi ukubana injongo yakhe ngiyani ngoba lapha kuseZimbabwe sikwe Middle East iZimbabwe ilokuthula okumangalisayo ngakho ke sithi hatshi abakwenza amapolisi abaqhubekele phambili besebenza kakuhle ngomthetho njengalokho bakwenzayo besivikela laba abe triple sesibakhuthaza ukuthi umsindo wabo bahambe bebangale eCongress yabo befika bekhethane khona ngale
lo ngumnumzana kudakwashe Munsaka ongumkhokheli we Forever Associates Zimbabwe esekela ibandla leZANU PF ukuhlaziya loludaba sixoxa lomnumzana efidlela Ncube omela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yabathengi National Consumer Rights Association
indlela umnumzana uSibanda aphathwe ngayo ebizele police station ukuthi aye thonisiswa ngento angayenzanga ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi ayenze kuyilokho esisikubona eminyakeni eminingi edlulileyo engu-43 okuthiwa yilofe ukusetshenziswa komthetho uyisikhali sokulwisa abantu sokuvimbela imbono ephikisayo sokuvimbela labo abathi akube lokhetho olukhululekileyo sokuvimba imbono ekhuluma ngokuthi ezomnotho zifile akula misebenzi ukuthi kulobuyanga ukuthi kulendlala elizweni ukusetshenziswa komthetho ukuvimbela abantu ukuthi bazuze amalungelo abo aku-constitution ukusetshenziswa komthetho ngendlela engafanelanga lokho esithi abuse of the law yikho lokho esikubonayo ukuthi nje umuntu angaba lombono othile abesefa kwicala elikhulu ethuselwa bizelwe e-police station yelokhu lalokuyana athonisiswe ngezinto angazenzanga into engasisindawo yona leyo into engaqondanga kodwa ke kabuhlungu yiyo impilo esihlala kuyo eZimbabwe abantu bephathwa ngayo naleyo ndlela
sibone njalo abemthakazi Republic aparty besaliswa ukuthi baqhube umhlangano wabo ngobulawayo izolo njalo abe Jobs Color Solidarity campaign labo bealisiwa ukuthi baqhube ukutshengisela ukugqugquzela abakade befuna ukuqhuba esitungiza konke lokhu ubona kusitshoni
ukuvimbela abantu ukuthi babambe imihlangano kumbe bahlangane ngendlela thile yokuthula kwephula isisekelo sombuso kwephula iconstitution yeZimbabwe ngakho ke oyabe kwenza ngumuntu oyeyisa abantu beZimbabwe oyeyisa iconstitution oyeyisa inkululeko abantu abayibeyilwela namhlanje abangayitholanga abangayitholiyo ngakho akumangalisi ukuthi siyakubona khona lokho kufakaza khona ukuthi lizwe leli galilakho lokuyane sithi rule of law ukubusa komthetho kubusa abantu kulokuthi kubuse umthetho alilakho ukukhululeka iconstitution kulaba benza kanjalo ifana nje lephetshana elingelamsebenzi ifana le tissue nje umuntu angayilahla esambuzini yikho lokho abakwenzayo ngakho ke ingenye yezinto ezenza ukuthi kube nzima ukuthi lizwe leZimbabwe libe lobudlelwane obuhle lamanye amazwe yikho kubanga futhi ubuyanga obanga ukusweleka komsebenzi okubanga ukuthi kube nzima ukuthi ezomnotho zime ngendlela efaneleyo ngokuba phela ezomnotho lezi zidinga ukuthi kube lobudlelwano obuhle lezi zizwane leZimbabwe kube lobudlelwano obuhle njalo lamazwe omhlaba kodwa ngendlela leyo kuphilwa ngayo kuvinjelwa abantu amalungelo abo kusho khona ukuthi usizwe luseza qhubeka lisiya phambili
lo ube ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo emela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association Kulokuxokozela eZimbabwe lapho amapolisa athwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela eCitizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye okucatshangelwa ukuba afuna abalandeli bawo batshengisele emigwaqweni bekhonona ngokubotshwa kwabanye babo langokuxotshiswa edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu abathi usebenzelana leZANU PF. Ibandla leTRPC lithi iZANU PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bavala ubuchapha obenzakala ngesikhathi sokhetho olaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka njalo lolwama-by-elections okwavinjwa abaxotshiswa nguChabangu ukuba bengangeni kukhetho oluqhutshwe mhlaka 9 Mpalakazi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla leTriple C lonkosazana Antonella Nare olilunga leZANU PF. Umlalazi usungula lengxoxo.
Akumangalisi ukubana kule crackdown against ama opponents egovernment. Le yinto eyinature yegovernment ukuthi bahlala bevele behlukumeza labo abantu abangavumelani nabo. Kuvele kule history yakhona and aso history entsha, long history. Bahlala besesaba abantu abavele bebusa ngodlame bafuna ukuthi abantu bahlale bethukile bephethe indlebe nje.
Ye Manare, ubona njani konoku mama?
Izinto kumele sikhangele ukuthi konkona laba bantu from the opposition bayalandela imithetho yelizwe lethu, ngoba at times they can use that as an advantage to them ukuthi konkona will break the law and then sesizathi khona hayi siyahlukunyezwa yi-government or sihlukunyezwa yi-ruling party iZANU PF. Kumele sikunanzelele sikukhangele again ukuthi konkona are they following the rules and the regulations of the country ukuthi balandela imithetho yini, ngoba at times sebeza break ama-laws just because they want to be seen in the public domain. They sit konkona bona hayi sithina siyahlukunyezwa.
Dallas nansoke indaba
uManari donayi angazisisiyo ukuthi ukudemonstrator ukushukuma ukhuluma against ukhulumeni buyi constitutional right. It is embedded ku bill of rights ukubana uphi lawuphi umuntu ulelungelo lokubana sukume acha ngivumelani lawe uhulumende la ngena ngivumelani lozibani ngiyangena emgwaqweni ngidemonstrate against lo muntu and kuvumelekile lokho. Kodwa-ke in fact uManare the other way round kuZANU PF. IZANU PF yo esebenzisa umthetho ukuthi incindezele abantu bakithi, isebenzisa umthetho ukubana iphushe yona eyayo iprogram. Abanye abantu bangabile thuba lokubana either bademonstrate emgwaqweni kumbe benze i-political gathering. It's not abantu abasebenzisa umthetho ukudemonstrate, iZANU esebenzisa umthetho ukunendezela abantu.
Ye Manali, umpendule khonapho sisuthini mama?
Okay, ngiyabonga, ngiyakuzwa hayi Mlalazi. Kodwa asikufake ngale indlela, ngoba nxa usithi konkona yona iZANU PF yiyo ebreaker imithetho, angiboni kunjalo, ngoba many times ezenzakalayo i-opposition and they want to use i-violence ukudemonstrate akuyalelwanga as you say, and ngiyakuzwisisa lokhu, but again are the demonstrations angikhona alokuthula yini or ngama-demonstrations lawana ukuthi vele sizayenza ngenkani noma lingaze lithini sizayenza ngenkani. Ukudemonstrator okulokuthula kukulungile, asikuyaleli, kodwa nxa sokusiba lo dlaso uqalisa ukuba le msindo engayenziwo, yikho lapho kusuka kube lenkinga khona.
Ye kukhanya zani uyakhuluma lapho mama, uthi khanya ngani linabaphikisayo lilo msindo kakhulu ukudlangodlwanga kuphela. Mlalazi,
akusikoqiniso khonokho nje. Ubuhle ukuthi yonke into ihlala isegcekeni eZimbabwe. Mhlawumbe challenge abeZANU PF kunye loManare ubana basitshele ukuthi kuyiluphi usuku njalo kuphi lapho i-opposition yaba le-violence khona. Siyazi ukubana i-state eZimbabwe yiso esi-violate ama-citizens and that history is there. Ukuthi ama-citizens eZimbabwe are violated by i-government that is led by ZANU PF. It's not the opposition that violates abantu beZimbabwe. Anyone ofuna ukudemonstrate against uhulumende bamthrethena bamtshoje lokho kwenziwa la. Ngenxa yokubana bayazi ukubana abantu abajabulile ngendlela ababuswa ngayo. In fact, iZANU-PF ayibusi ngentando kaZulu. iZANU-PF ibusa ngokufuna kwabo. It's all about them and not abantu sikhangela udlame le confusion ehlala ikhona lapho kule PF corner. So the opposition, or rather ngithabantu base Zimbabwe, because the opposition is not only the political parties, it is also abantu in general who do not belong to ama political parties aba opposition. Inisho la ma-church anasukuma athi singenza lokho izano yaqala ukubathuka ibenze ibayangise nje ngoba kuyinetha yabo yokuthi kuyangiswane eZimbabwe.
Manare, posele ukugcina khonapho umphendula khonapho ke ubaba umlalazi.
All right, hayi ngiyamuzwa ubhuti. Ene ngifuna ukufaka like umzekeliso ukuthi khona most of the times izinto ezenziwa ikakhulu ngalabo abaphikisana lezani PF. At times babefuna ukugetha iattention yamanye amazwe ukuthi bebonakale ukuthi bona be bazama ukulwa lezani PF but bakuyenza ngendlela engaqondile ngoba babefuna abanye they are doing it for their own personal gains. Abantu uyakwanisa ukuthi khona affect i-adoption athi khona ngiya-adapta ngiyenze so I'm being tortured. What bekhulume izitori ezijeneyo kodwa kuyukuthi wena ufuna usizo ngale ukuthi bebone ngabaphandle kwelizwe ikakhulu kubo-Europe labo-America khona ngalo ukuthi bona bese bekwanisa ukuthi khona beget i-mileage yabo personal ukuthi khona begcwaliselele izifiso zabo.
Gqiba khonapho mlala.
Manare, I think one thing ofanele uyifunde sengihlala ngitshela wangani bambezana ukubana uzicabangele wedwa independently without being fed by i-media e-controller government. Ngoba konke lokho esikhuluma ngakho kuyizinto eziphilayo. Ngitsho lama fake adoptions esihlala sifisizwa uhulumeni ekhuluma ngawo. Kaze akawa-prove asibonise ukuthi bekukade kuyi-fake bekungekho.
Lapha lizwe unkosazana Antonella Nare ekubandla lezano PF lomnumzana Fortune Mlalazi olilunga le Triple C bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Ibutho leHamas lafaka kuluhlu lwamalecatha adlulisa amalawulo ama-terrorist iMelika lithi ibhomba elithunyelwe emoyeni i-Israel libulale abantu abane ezansi yeGaza. Lithi omunye wababuleweyo nguBassam Gaben obekhokhela umngcele weKerem Shalom ephansi kweHamas. I-Israel ivule umngcele weKerem Shalom ngeviki edluleyo yaqala ukuvumela ukuthi usizo lungene eGaza lusebenzisa lomngcele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kule nkulumo eziqhubekela phambili ezilakho ukumisa impi okwesikhatshana ngenhloso yokuphathisa abantu abaseGaza ngokudla, amanzi kanye lemithi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owebandla le-Freedom Alliance.
Ngisola kakhulu ukuthi kube lelokhu zena ukuthi khona ukuthi abantu kuzabe lokho kuhlala kancane ukuthi kasimise impilei senze lokhu kuhlala hlale futhi ivuselele yindaba bengavumelani ukuthi impilo kayiphele. Ngizwe ubuhlungu kakhulu ngibona iHamas bebulala umuntu omnyama umbe kuthiwa ngweTanzania some people say unto student kumbe student ngumuntu omnyama okanye ukuthi ngumAfrika ebulawa yiHamas ngendlela ebuhlungu mfana obejova ibhasi. Into ezinjengazona ziyana nxa belokhu behlala befuna ziqhubeke kuthiwe kasimeni kancane. Ngikubona kuyinto embi kakhulu elihlazo eyangisayo. Phela abantu laba abakulo umhlaba okuthiwa ngothuthukile sasicabanga ukuthi baphucukile kodwa indlela abayenza ngayo iyayangisa kakhulu. Yinto embi kakhulu okumele bayicine le.
Nxa inkulumo lezi zingaphumelela kuyabe kungayisikho kokuqala kodwa okuyabe sekungokwesibili kumiswa impi okwesikhatshana. Ubona ngani lokhu kuyaphathisana kumbe hatshi? Akusizi ikakhulu abantu makhaza abaseGaza laphana.
Vele into embi yikuthi into le abantu makhaza kayibasizi. isiza imibili yabona labo abayibabalwayo yilokho esithi ngama echo abo babona babhizi bafuna ukuzwana amandla bazinkunzi kodwa abantu kakulanto abayithola njalo ungathi kukhona abakudingayo ukuthi banconywe ngakho ukuthi bayenelise ukumisimpi nxa kuyikuthi bayenelise ukumisimpi ngabe bayimisa vele kawani ingabi lokhu iqhubeke siya phambili
impi le ukuqhubekela phambili kwayo ubona sengathi ayisoze ibangele olunye udubo ngokuya kwesikhathi olulakho okwenza ukuthi kube lokuvuka kwenye njalo impi
impi leyi ekwenzayo idala izilonda vele ezinzima kakhulu abantwana bona laba abalabazali ababulawa abantu abalezihlobo ezibulawayo kuyinto enzima kakhulu kufana lathi nxa sicabanga ngendaba enjengegugu round over years and years kulokho kukuhlela izilonda ezinkulu kakhulu so angeke impileyo ke ibe lengasisiza ngakho kumbe engabasiza ngakho abantu abasegaza iyachiya belimele kakhulu izihlobo zifile imindeni idilikile
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele webandla le Freedom Alliance ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseSouth Africa Umongameli Emerson Mnangagwa oqale ikhefu lakhe lokuphela komnyaka namuhla abebandla le-CCC emsola besithi njengaseminyakeni edluleyo wehlulekile ukuvuselela umnotho lonyaka okubangele ukuthi abantu abaningi baqhubeke bethwele nzima kodwa abebandla leza lakhe elezano PF besithi uMnangagwa usebenze nzima wasungula inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC eMelika umnumzana Tim Moringai.
Singakhangela ukuthi bangena uMnangagwa besithi bona bafuna ukukhipha amatsotsi ayeduzane kukaMgabe. I-corruption esiyibonileyo this past year lama years previous ayikuyesabisa. Kudala kwakungabonakali ukuthi banotshontshayo kutshontshwa njani and bayenza izinto njani kathesi wonke umuntu sekusegcekeni sabona i-gold mafia ichayisita abantu laba bakhipha 200 million eyegolide every year ichayi double up isiya khonale emazweni vele kungela taxation ebuyayo sesibona ukuthi all these things kwachama COVID gate laphana izimali zithathwa ngabo Obadiah Moyo and then Delish Nguwaya sabona iDaily Maverick la ipublish izinto zeChrome abo Modi abe South Africa sabona ama Indian deals sabona ama China ebuya khona ngale makhaya bethathela abantu izindawo zabo zabo khokho babo sabona ebhinga laphana bethatha labantu ababe ngcwatshwe kudala emathunini bephonga ukugebha nje besithi bengathola igolide bayathatha everywe abakufunayo so khonokho yikho esikubonayo ukuthi hhayi uMnangagwa vele inganto ayinto esemehluleleyo vele yena wayengamelanga angene khonapho esikhundleni yikho ngibona lami uMgabe all these years wayekhuluma esithi akula muntu omthembileyo ukuthi abe nguye usuccessor
Alubana kuhini elisembusweni baba Moringai kungochamisa oziphetheyo kuyini ebeliza kwenza ngcono kumbe ngendlela ehlukileyo ukuze kuthuthukiswe impilo kaZulu
Ngathi uPresident Chamisa waye ekhona esikhundleni siyabona ukuthi kwakule devolution ekhona wapromise ukufaka umuntu waye hamba lezipra kuma defense forces sabona iopen and free market economy sabona ukuthi ama judges le independence ye judiciary ngoba kathesi siyabona ukuthi kule zinto ezenzakalayo ngama recalls but ukuthi ube kwazi ukuthi mbani umnikazi wendaba ngubu judge ozakhuluma inqiniso according to the law akula so vele izinto zona lezi azikho singakhangela iconstitution siyabona ukuthi ama judgment amaningi aphongu yenzwa nje ngantu ama judge angkhona kahambanga esikolo So konoko guhamba kureflecta inumnanga kuti ubusa ngendu. Kwa kutuwa sizabalama roads, avela e Bate Bridges, e Chaichi Rundu, Victoria Falls, njani njani. Katesi siyabona mapasa ya peoga every other day, ama accident as kulumi, izibhedlela, kwathiwa kwathengwa ama-helicopter 20 laphana, kungabala ama-accident asizake sibone ama-helicopter yena la ahambe yadobha abantu esiyachiyama ezibhedleleni.
Umnumzana Tim Moringai ngowebandla le-CCC eMelika. Sixoxe njalo lesiphathamandla seZANU-PF eMathabeleland South, umnumzana Malaki Nkomo, yena othi kunengi okwenziwe ngumnankagwa lonyaka.
Engakutsho ngakuthi kuyenzela amhlophe umongameli wethu ubaba u-Edwin Nangagwa ukuthi naye uthethe ithuba lokubana ayephumla ngemva kokusebenza kanzima ethuthukisa ilizwe lethu leZimbabwe. Simbonile unyaka uqalisa ebhota endaweni eziningi, eqalisa amaprojekti amatha for sibone ukuphila kwemigwaqo eminingi eqaphekileyo kwelakithi lapha eZimbabwe. Sibonile futhi njalo kuma-mining industry kusiza abantu abaningi bana bazoncedisa. Sabona njalo ukuthuthuka kwezakhiwe khonapha kwelakithi eZimbabwe. And singathi ngendlela ahambe ngayo umnyaka ka-2023 singathi usebenze kakhulu umongameli. Thina kwabe bandla leZANU-PF lebantwini nje kuphela ukuthi abantu bangathandi ukuthi bavale amehlo bangaboni into eyenziwe ngumuntu. So thina kubandla lethu leZANU-PF futhi sithi esisembusweni esibumbe uhulumende sithi hayi umongameli sithi sethi abe lokuphumula okuhle okuthethi lakhe azaphendule futhi.
Abamsolayo umnankagwa babankomo bathi ngaphandle kokwehluleka ukuvuselela umnotho uyaphambili ngokwephula amalungelo oluntu uyabahlukuluza ikakhulu abe-CCC. Sibone kubulawa njalo elinye ilunga lalelibandla kumaviki asanda kwedlula, kodwa lalamhlanje lokhu akekho osebotshiwe.
Kumalungelo aphambili engayitsheli ukuthi sine-constitution yelizwe eZimbabwe, okuyikubana omunye nomunye uyakwazi ukuthi ungawuphila elizweni phila kanjani, njalo le mithetho efanele uyilandele uyabe uyazi. Sinogatsha lwamapholisa olukhangelayo ukuthi abaqamula imithetho yibaphi. Uma kuthiwa waqamula umthetho kufanele ukuthi ubanjwe ukhandiswe ekhoti uyothonisiswa. Ungathonisiswa ubanjwe yilaba abezomthetho, yibo abalawulayo. Angisho ZANU-PF akuye mongameli. Azikhangeni ingatsha ezikhona ukuthi izithetho zabe zikwenzile, yizo zabe zikwenzile. Sinotho sibuya la kulaba abangabe bekhuluma kwesi sikhathi ngokuthi abantu bayatshawa, abantu bayathintile. Esikutshoyo ukuthi-ke abantu bakhona abantu abangena besifo iZANU-PF besenza izinto ezingayifisi. iZANU-PF ayikaze not even ilanga elilodwa sesaba khona kuyo thina abantu abaningi iminyaka neminyaka sisukela empini. Sizabohlala khona ku-iZANU-PF khona hambani namhlanje bethi abantu endawo ngaphandle kwabantu abayisigayi. Umuntu ongabe ngenje laphana ngumuntu oyisigayi ongavala umuntu afake ibandla leZANU-PF kukho, ongavala umuntu afake uhulumende kukho. Bakuyothe watsha umuntu kabanjwe ayithomisiswa agwetshwe. Ngiyamangala kulaba abakhuluma ukuthi khona bathi kuza kuhamba umnotho uya khona. Ake likhane emadolobheni abantu bayakha kanjani izindlu? Izindlu ziyakhiwa, izinto eziningi ezenzakalayo. Ungakhala kithi lana lapho esikhona emathebeleni South Caphesi. Kule ndawo le lithium ama-sekthari amaniavutiwe ngapha eGwanda. Ikhona isekthari ye-lithium. Izimoto zikhona ziyasebenza ziyathwala, isizwe liyathuthuka liyayoda. Awukwathi abantu bona bafuthi kubenjani.
Umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla leZANU-PF eMathabeleland South ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama. Sixoxa labesifazane ngamalungiselelo abo okuthakazelela iKhisimusi yalonyaka. Singake hlukane zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume usephinde wabuyela kuleso sikhundla. Owayengumeli weCoudry Park ePhalamende engakaxotshiswa kuleli dale umnumzana Pasho Raphael Sibanda ubizwe ngamapholisa akobulawayo embuzisisa ngokutshengisela okubikwa kuzaqhutshwa kusasa ngabe bandla lakhe ele-CCC. Uganti kulokuxokozela eZimbabwe lapho amapolisa athwalise nzima abamabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.